sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 7 kumfumfu 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje kulo yedwa obulawe yi-COVID-19 kuleli izolo labalitshumi lasikhombisa ababanjwe lumkhuhlane.
Akulanto ezokuya kuphi. Iprocess leyo isuka from Supreme Court. Supreme Court yakuma-processes ezek.
Kulo mamangala osekhweze amaphepha e-High Court ecela ukuthi ivimbe umkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe ukuba ngamalunga ePhalamende kulandela ukuxotshisa kwabo abameli be-MDC Alliance.
Sifuna ke uhulumende ke abajezise kabuhlungu abalayo ngokuthi phela yikho lapha abantu abathathelwa khona izimali.
Inhlanganiso yeZCTU ithi uhulumende kumele angenele ajezise osomabhizimusi abahuquluza uzulu. Umsekeli kamongameli Trump umnumzana Mike Pence lomsekeli kamnumzana Biden unkosikazi Kamala Harris bazanqikilana kungxoxompikiswano namuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo labalitshumi lasikhombisa ababanjwe lumkhuhlane. Luthi njalo ofileyo lo ubehlala kobulawayo. Kulabalitshumi lasithupha njalo abatholakale sebesindile. Inani lasebehlaselwe yilumkhuhlane selokhu waqhamukayo likhwelela yakunkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,915 kuthi elalabo asebephephile lona likhwelela yakunkulungwane eziyisithupha ezilamakhulu phose amahlanu 6,440. Abalokhu begula bedlula inkulungwane eyodwa 1,246 kuthi asebefile bona sebengamakhulu amabili lamatshumi phose amathathu 229. I-Johns Hopkins University eMelika ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula kancane isigidi 1,046,568 njalo wahlasela abedlula izigidi ezingamatshumi amathathu lanhlanu 35,643,796. Kulomuntu osekhweze amaphepha emthethwandaba we-High Court ecela ukuthi uvimbe umkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe ukuba ngamalunga edale lePhalamende kulandela ukuxotshisa kwabo abameli be-MDC Alliance. Umamangala umnumzana Charles Madiwa uthi EMDC Alliance yiyo emele ikhethe abantu abazangena ezikhundleni ezijiywe ngamalunga ayo hathi EMDCT. Abamangalelweyo bagoqela yena uMakhuphe, umabhalane wePhalamende, umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission Labanye abe MDCT asebesiba ngamalunga ePhalamende loMakhupe ababalisa uLwazi Sifanda, uSipho Makone, uMoli Ndlovu, uThamani Moyo, uGertrude Moyo, Pinel Denga, uChief Ndlovu, uNomalanga Khumalo, uTete Chisoro Chengwe, uYvonne Musarurwa, uKhaliphani Phukeni, uJanuary Sawuke, uLindane Moyo, loMemory Munotshintshwa. Ibandla leMDC Alliance lithi lanxa lingelasandla kusicelo sikaMadiwa liyakusekela akwenzayo. Kodwa iMDC ithi uMamangala udlala ngesikhathi, njalo ithi kungekudala bazafungiswa nje babe ngamalunga ePhalamende agcweleyo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seMDCT uMnumzana Khaliphani Phukeni.
Hayi, lo okhuluma ngayo uthuthwa uhambisa udokotela uKhuphe akulanto ezokuya kuphi. Iprocess le isuka from a Supreme Court. Supreme Court ya kuma processes ezek adlula wonke abafuna ukuobject abaobject abathi bathumela 300,000 objections kube hlulile. So hayi, lokho abasebekuzama manje. So hayi, kulanto esizoyenza, la maphepha akhona siwatholanga. Hayi, even ngabuthi siwathole singadlasa isikhathi sifu.
Umamangala uthi yena umthetho uyephulwa lapha ngoba kufanele ukuthi kungene omunye oyibandla elifanayo.
Ucabanga ukuthi namhlanje singabe sakhuluma yena le nto MDC Alliance MDCT? Anti into esizikhulumelezi i-judgment iphuma mhla ka 31 March kuze kufike namhlanje, kudala sadlula lapho. Basuka ba-challenge court, i-court yadila lakho lokho. Ivikele idlulile, yibade bekhuluma ukuthi hayi sebelandela into ze-court manje akusela MDC Alliance, sebangabe MDCT bafuna ukuhamba beye ku-extraordinary congress yethu. Ukuthi ngempela ngempela sesiyohlalela into eyi-1 ilanga liphuma litshona.
UMnumzana Khaliphani Phukeni sikhulumeli se-MDCT. Ubexoxa loSthandekile Mhlanga weStudio 7. USthandekile uphinde waxoxa njalo lengcwethi kwezemithetho uMnumzana Matshobana Ncube.
Nginanzelela ukubana uThokozani Khuphe nguyena owaphiwa amandla okukhokhela iMDCT nxa sikhangela isinqumo sedale lomthetho wandaba eliphezulu iSupreme Court, kutsho okusetshenziswayo yileso sinqumo ukuthi njoba eyinkokheli kabe nguye ongeniswa ePhalamende aba yi-official leader of i-opposition in Parliament. Kodwa ngokunanzelela kwami lokho vele khona kulani lomthetho uThokozani abantu bamvotelanga, siyazi ukuthi wathola i-45,000 votes kuphela. Kusho ukuthi abantu beZimbabwe ngumuntu abangazange bamvume ukuthi angaba yinkokheli. Kodwa-ke ngokusebenza kwepolitika, hayi nanku siyambona usekhokhela.
Singabona bemisa yini uhlelo lokuthi Nkosazana Thokozani kuphela abanye bakhe beqalise ukusebenza idale lePhalamende udaba lolu lusacutshungulwa umthethwandaba.
I-Supreme Court eyakwenzayo yathatha amabandla iMDC Alliance leMDCT eyayikhokhelwa uMorgan Tsvangirai yakwenza kwaba yinto yinye. So nxa isinqumo leso somthethwandaba ophezulu silokhe sikhona, angiboni kule linye idale elingavuma ukuthi singananzelelwa leso sinqumo uThokozani kuthweka kangangeni labanye bakhe, ngoba yibo phela abaphiwa ingxobe iSupreme Court lanxa uZulu nje lokho ebona kungayinto engaqondanga.
Siyabona njalo ukuthi kulodaba lolu ama-recalls kodwa baqhubeka belokhu bevotelana njengoba sibona benqobile nje kukhetho lokudinga osodolobho. Uyaphetha ngani lokhu?
Asazi ukuthi kuza kwenzakalani, kodwa nxa nginanzelela indulo xawuxaku kuzahamba kanje. Lo budlwangu udlwangu sizabunanzelela busenzakala kuze kufike ukhetho luka-2023. Ukhetho lolo yilo elizaba ngumanqoba, ngoba lapho-ke abantu bazakwazi ukuthi bazikhethele ukuthi ngubani abafuna ukumlandela.
Umnumzana Machobana Ncube yingcweti kwezemithetho. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi uhulumende kumele athathe amanyathelo aqinileyo ajezise osomabhizimusi abahuquluza uzulu. iZCTU ithi amabhizimusi amanengi ala ukulandela isiqondiso sikahulumende esokuthi kumele aveze intengo ngedola leMelika leZimbabwe. Ithi njalo amanye amabhizimusi athengisela uZulu ngemali edlula kachana isilinganiso sedola lakuleli nxa liqathaniswa leMelika emkambo osemthethweni. Iningi libikwa lisebenzisa isilinganiso somkambo wensitha. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi lobu yibuhwaba lobusela obusegcekeni obumele bumiswe nguhulumende.
Siba lembiko ke ethi abamabhizimisi bayala ukunika abantu ichange eneleyo njengoba abanengi besazi nje ukuthi silama coins nxa uthenga ke ngemali yeMelika kufunakala ke i 50 cents ichinji awinikwa leyo 50 cents ubanjwa ngamandla ukuthi unganikwa kumbe ngamabondi nxa usuwanika lowo amabondi i-exchange esetshenziswayo kayisiyo ke esemthethweni. Sithola njalo imbiko echoye ethi abamabhizimisi ke kabasatsheniseli ke ukuthi basebenzisa exchange bani kuntengo okuyikho kusemthethweni. Nxa usuzitshayela wedwa wakhe inombolo uthola ukuthi i-exchange rate kayisiyo leyo eku-auction eyazakalayo. Abanenxa kuyikuthi ufuna ukubhadala nge-RTGS i-exchange rate ebakhona ifika kuma-120 kuma-130 yona isazakala ukuthi i-exchange rate ikuma-81. Sibe njalo lembiko yalaba ke abayala ke ukubhala ama-receipt kuyatshenisela ke kithi loku ukuthi hayi bayatshontshela ke abantu ngokokuqala. Okwesibili bangabe betshontshela yena uhulumende kundaba zomthelo.
Iwaphi pho amanyathelo elifuna athathwe nguhulumende?
Sifuna ke uhulumende ke abajezise kabuhlungu abalayo ngokuthi phela yikho lapha abantu abathathelwa khona izimali. Kwehlulani ke ukuthi abamabhizimisi bechazeke ukuthi isevisi ke kumbe iproduct ke imali engaka ngemali yangaphandle njalo imali engaka le mali ephakathi kwelizwe ukuze sibone phela ukuthi kona indleko zabo zimi njani nxa kulama cost abo ke abawafakayo kungaba e-transport lani kuyachasiseka. Okwenza befihle ukuthi bafuna ukutshontshela abantu, so sifuna uhulumende ananzelele ukuthi abantu ke bafuna ukuncedwa singathi ke i-protection.
Umnumzana Jafet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Ukukhonona kwenhlanganiso le kuza ngesikhathi idola leZimbabwe selidlulise inyanga likhanya lizinzile nxa liqathaniswa leMelika. Umbiko owethulwe libhanga elikhulu izolo uthi idola leMelika elilodwa lilingana lamadola kuleli angamachumi ayisishiyangalombili lanye 1:81. So kulamaviki impela idola leZimbabwe lidlalela kulelo singa. Kodwa emkambo wensitha idola leMelika elilodwa lilingana lamadola kuleli edlula ikhulu. Sibuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuthi kuyini okwenza idola leZimbabwe lizinze kulezi nsuku emkambo osemthethweni.
kulento ezininge ezenzakalayo ezincedisa ukuthi kube le stability. Ngenxa yokuthi iCovid ikhona amaboda amaninga avaliwe, ama import demands malutshwane. So uzananzelela khona ukuthi imali ekhona nale encane yenelisa kwenza lokuhlanganisa. Njalo ngananzelela khona ukuthi iReserve Bank yavala irandom trading yeko cash obekuyi easy access yabantu ukuthi betrade ilocal currency bedinga iforeign currency. Kwenzeke kwabangani kuwabelwa into ze-foreign currency. Kodwa siyakuthi asipheni isikhathi, kuhle ngoba songamaviki ayisithupha kule stability, but asikunikeni isikhathi sikubone ukuthi kuyanga.
Abanye bayabuza Shoko bathi idola kuzathiwa selizinzile njani yona intengo yezinto iqhubeka iqonga.
Masikhangele into kuthiwa yi-Corporate Zimbabwe ngokwayo vele ilobugebengu loba ubungezwa obuthize. I-foreign currency bekuyi-excuse enkulu kibo ekukhwezeni ama-price. Kodwa amaviki ayisithupha la adlulileyo ale stability abebavumela ukuplana. Kodwa ungakhangela kwesinye isandla uza kunanzelela ukuthi asiwonke amabhizimusi ayitholayo imali le evela ku-auction loba kumba bayibhida bayithole. So abanye balokho besiya emkambo omnyama. Njalo usithi besiya emkambo omnyama uza kunanzelela la kuthi amarete emkambo omnyama ayehlonakala kakhulu lama-rates asiwathola ku-auction. Yikho uzananzelela ukubana abomabhizimusi abaningi balobungezi ngathi bungezwa ngoba ungakhangela amaprize aezimbabwe ngamaprize athengiswa into ezithengiswa ngama-US dollars zibe le-inflation. Ngoba ungathi akukhwelile nge-RTGS oyizimbabwe dollar kuyakhwela njalo ange-US dollar. Ungananzelela ukuthi kulesinkwa abesesithenga nge-70 cents kwesinye isikhathi kanti sesingamadola, uzibuze kuyini okukhwelileyo nge-US dollar ngokwalo. Ezinye izinto obuzithenga ngamadola sezingama-$50 ngama-US dollar. Uzitshela ukuthi i-inflation ye-US dollar siyithatha ngaphi thina eZimbabwe.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho. Sele kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeSimu Live ithi abalobi bakwelebhilitane bathi icala eletheswa umlobi wakuleli uTsitsi Dangarembga elokutshengisela ngaphandle komthetho kumele lesulwe. Inyo Zimbabwe yona ibika ukuba ibandla le-MDCT lithi kalisoze livumele amalunga e-MDC Alliance ukuncintisa emhlanganweni walo we-Congress. So kuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salunani basakazi we-Studio 7, siyaluthanda uhlelo lwenu lolu basakazi we-Studio 7. Njani kuphila? Hayi, mina ngiziphilele. Ngamafitshane ngathi yeyi lolu daba lolu olukwenziwa yihulumende yakithi eZimbabwe le kalulunganga, kade bayesabani ama-by election. Bona abantu begcwele iganga lonke bebutheni bayesabani. I-ZANU PF layo sisesaba ukudliwa mani. Njalo vele siyakwazi i-ZANU PF ngazingadibana le-MDC Alliance vele ngekubona umdlalo vele. Njalo futhi okunye ukuthi ababalisi kwawabakhona umbalisi ongakholisa imali elingalo mfano weLusimbuzi iqiniso. Leli lizwe selifile kakhulu mani, asikwazi ukuthi siyaphephela ngaphi. Sesibotshwe izinyawo lezandla. Besithi wonke abalandeli be-MDC Alliance kasibambana neni ngo-2023 sikhipheni laba bantu laba basike siphume eGibhithe singene eKhenani. Njalo ngisithi kulaba abakhokheli be-MD Alliance bambana nani madoda, libambane kwefu 2023 libambeni, siyalibheka warallying behind you singama-supporters enu asililahli. Khuluma kunje ngikhuluma niseButswana, siyahawula ngapha. Yabonga basakazi wethu be-Studio 7 lihlale linjalo.
Salubonani, salubanani ecingweni. Hayi, yimi lona engabuzayo ukuthi lapha ngo-Studio 7 yini na? NgiseZimbabwe. Ati ncingo likwanisa ngicela ndimphendule lithayipuze ngikhulume. ngifuze ngikhulume lami. Woza angikakwazi lekhithi studio 7 kube station. Kade ngicela ngikubuze ukuthi studio 7 yini na, studio 7 Voice of America. Ngitshona ngisizwa kuradio but kade ngifuna ukubuza.
Lalele sizohlungana elikhuluma egugu rawondo. Nasifunda enxeya lomuntu oshileyo eZimbabwe lo. Khathesi nje lesithupha sathwala nzima kuze sibuhlungaza isithupho ngasosuswele enxeya lomuntu oshileyo. Obaba bedwayela isotsha khona ngapha eZimbabwe la bebahlukuluza. Angazi lokuthi wayangaphi, ngicela indingise bakithi ma esaphila. Hayi ungabe bemazi la wayela isotsha khona beZimbabwe bana babe child abapelishotsha esesigrupini kankomo manisizwa mawuthi uyaphila ngicela indingise bakithi mawuthi ukhona omaziyo ulifethi ncube mawuthi usaphila ngicela ingazise lami sifisa ukumbona ilokho engobaba wethu sicela ubamazi malweke saphila umasezitwa nyamalo 96 mawuthi usaphila ulifethi ncube kibo wayesuye enkaya ezenka abafowabo kungojabo mangena lofiso mangena cela isidingise mayesa aphile lobaba sicisi babo la sibe mwazi ngoba sinso sazalwa sothwa baba nguye uzibana elisotsha khona ngapha la bebesiyula impilo namanje asimazi ngamehlo mawuthi usaphila sicela isidingise lifizi ncube.
Salibonani kustudio 7 ngiyalibingelela nje lonke isihlobo sikankulunkulu. Siyabonga bakithi, sibonga kakhulu ukuzwa izindaba ezinhle kangaka ngohlelo lolu elisilethela lona abantu benkosi. Siyabonga mpela okhulumayo uMthokozisi. Ngikhuluma nje ngilapha eGoli. Ngiyabonga kakhulu mpela, ngijabula. Ngiyabonga
njengabasekeli be-Studio 7, siyalibingelela sports bonga uhlelo zenizenzayo. Mina indaba engikhuluma ngayo yile ekugejwa kwabantu amathamba ombuqazwe ku-ground. Last year kwaba le commission yabuya ezosibiza sahlangana ukuthi izabe iphenduka ezokhuluma lati. Kodwa sokuthushwa ngokuthi wasekugejwa amangcwaba bengakaphenduka uzokhuluma lati. Mina ngumama owahlukumezayo owasila esikhaleni senarithi ku-ground. Namanje umntanami ubona ama-specs owafakwa ngikini ele 2 weeks esele inzuso ubuhlungu kakhulu indaba yeground leyo ukukhunya ngamna ngakoyithatha lula nje efuna ukwenza amandebele abantu abangacabangiyo ufuna ukwenza noma yini empilweni yakhe.
Kanti njani bantu abadala, sibonga umsakazo wenu. Sathi lati ekuseni singaphuma emaredweni lapha sikhulume indaba le yamasanitizer le bakithi iyasihlupha ngapha emathebhelelenti. Sithi sicela lisincedise lohulumende songathi angangenela hayi ngokubi.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele, iHuman Rights Watch, sisole indlela abantu ababulawa ngomkhuhlane wengqondo abaphathwa ngayo ezwekazi le-Afrika. Ukutshengisela ngokuthula kwalabo abaphikisa umbuso kamongameli weBelarus kuyaqhubeka lanxa nje bekhala ngokuhlukuluzwa ngendlela ezijiyeneyo nguhulumente. Siziqhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Namuhla umsekeli kamongameli Donald Trump, umnumzana Mike Pence, lomsekeli kamnumzana Joe Biden, unkosikazi Kamala Harris bazanqikilana kunxoxo mpikiswano efana laleyo eqhutshwe nguTrump loBiden kunsukwana ezedluleyo. Ababili laba bakhangelelwe ukuchukana phezu kwendaba eziphatha umnotho welizwe, umkhuhlane we-COVID-19 lokunye okuchiyeneyo. Inkulumo mpikiswano kaBiden loTrump yachiya uzulu ekhuza umhlola ngenxa yokufuthelana okwakukhona phakathi kwabo. Le ekaPence lonkosikazi Harris iza ngesikhathi uTrump ehlaselwe ngomkhuhlane we-COVID-19. UTrump uphume esibhedlela kuthange lanxa nje engakapholisisi. Lanxa kunjalo uthi uzabatheka kungxoxompikiswano yakhe yesibili loBiden ngeviki ezayo. Uthe phuma esibhedlela uTrump watshela abantu ukuthi bengabowesaba umkhuhlane we-COVID-19. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Igciwane leli le-COVID selihluphe umhlaba wonke jikelele, not just i-America, but ngiyabona lapha e-America khanya ngathiwa bayazama ukubuya lama-vaccines. Ngibona i-company ethiwa Regeneron ekuthiwa yona umnumzana Trump ulama-shares, sebezama ama-test kuyo. Ngibona yena ephuma esibhedlela umnumzana Trump kungela ncedo, ngoba bathi igciwane leli ele COVID lithala 7 to 10 days where you are contagious. So lapha esephuma khona esibhedlela sibona sokule 29 days ukuthi lukhetho lo election lube khona. So yikwakuqakathekisa yena instead of ukuphila kahle le health yakhe. Ngibona abantu ababe khona abainfected, sibona lo speaker wakhe, uspokesperson uKellyanne McEnany laye seligciwane leli le-COVID. Ngiyabona mina amadokotela akhuluma esithi yena babona ngathiwa laye umongameli welizwe uTrump ulama-side effects njenge-pneumonia okumele ahlale khatshana labantu ngoba lokhu eku-contagious stage.
Uthi uTrump abantu bengabowesaba lomkhuhlane, kumele beqhubeke ngempilo zabo. Uthi ningalokho
yena ukukhuluma kwakhe ukuthi abantu bengasabi ukuqhubeka lempilo zabo, I think into is very aspirational but engela scientific backing, ngoba okwakathesi asikwazi ukuthi igciwane leli how bad is it, ama effect angkhona anjani. Ngibale enye ireport isithi umntwana wakhe uDon Jr. is worried ngoba ubaba wakhe ubese Twitter izinto ezingazwakaliyo ku-Twitter. So ukuphuma kwakhe umongameli esibhedlela angiboni esehamba on campaign okwakathesi the next week or 2 weeks, ngoba yena uyabe sethelela abanye around him.
Umnumzana Tim Moringayi, isizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulo yedwa obulawe yi-COVID-19 kuleli izolo labalitshumi lasikhombisa ababanjwe lumkhuhlane. Kulo mamangala osekhweze amaphepha e-High Court ecela ukuthi ivimbe umkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe ukuba ngamalunga ePhalamende kulandela ukuxotshisa kwabo abameli be-MDC Alliance. Inhlanganiso ye-ZCTU ithi uhulumende kumele angenele ajezise osomabhizimusi abahuquluza uzulu. umsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence lo msekeli kamnumzana Biden unkosikazi Kamala Harris bazanqikilana kungxoxo mpikiswano namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamile Nkomo.